Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 31 kuMbimbitho 2024 mukhiphs dube. Endabeni zethu namhlanje.
Chokozula, bantu bazathatha igama leHebheru basokulisika nje bazwakala ngesiNdebele sathi phasi.
Abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele bananza ikhefu lePasika.
Kunakala ukudla komuntu kufunakale lokudla kwenkomo. Ngabe yimi uhulumende kumbe yimi ngisiphathamandla. Ngabe ngimisa wonke ama-projects wonke ayelizwele kukhangele ukudla, kukhangelwe lamanzi.
Induna yesigaba seGwanda ithi uhulumende kumele amise zonke inhlelo abhekane lendlala eyesabekayo lakho ukubulala abantu. Inyanga elodumo ithi kabageziswe bonke ababamba isakhiwo sebhubhu bengelamvumo. Zalethulele zabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele bananza ikhefu lePasika, baguqela uPapa Francis webandla lamaRoma othwele nzima ngophepha lokunye okumenza engenelisi ukubala umbhalwa kaNkulunkulu. Maningi amakholwa labanye abantu abananza ikhefu leli loba bedonsa nzima empilweni. Ukuze sizwe okuningi ngekhefu lePasika, sixoxele umfundisi Glenn Ncube okubandla leBrethren in Christ Church. Lapha ukhuluma ezimele.
Nxa singakubeka kuthi ngesiNdebele esihle esiqondileyo kutsho ukwedlula, sansuka sathatha igama leHebheru sasokulisika nje lazwakala ngesiNdebele sathi iPhasika. Okutshiwo liPhasika-ke ngokwe-historic background yakho, iPhasika lisukela eGibhithe, abantwana bakwa-Israyeli sekugqilazweni eGibhithe. Kwesinye isikhathi siyalifika sithi babethunjiwe, kodwa bebengathunjwanga. Siyananzelela ukuthi bazihambela ngesikhathi uJakobe besiyadinga ukudla eGibhithe. UNkulunkulu-ke wayethembisa ukuthi ngemva kweminyaka eyi-400 eleminyaka ethile uzabuyabuye azobakhipha eGibhithe, ekushilo futhi lokuthi bazangena emgqilini. So isikhathi sePhasika-ke uNkulunkulu uyafika-ke ngomosi, ebiza umosi bale indaba yokuthi baphume abantwana bako-Israyeli eGibhithe. Kukhona izinto ezithile ezenzakalayo phambilini kwePhasika. Asokusithi kwenzekela into ezithile kulokho kugqiniswana uMosi noFaro. UNkulunkulu wasesithi hayi Mosi, okwakhathesi sengizazibonakalisa kanye Faro.
Qhubekela phambili baba Ncube, size ukuthi uthini ngodaba lolo.
Ikhuluma ngendaba yokuthi kuzabulawa amazibulo wonke. Okungena-ke khona indaba kakhulu yePhasika ukuthi uNkulunkulu wasesithi kwabako-Israyeli, lina khethani amazinyane ezimvu noma awembuzi amancane angelasici, elingelatshatha, elingelansumpa, elingelani, liwahlole ukuthi yini awalasici, liwahlabe, lithathe igazi lawo lapho liyabe likhona ezindlini elihlala kizo, ligobe emgubazini yezinzalo zenu yakumalimkela amawini. Kuzathi ebusuku ngo-midnight kuzaphinda ingilosi yokufa ezahamba ibulala amazibulo kuyo yonke indawo, kodwa lapho engizabona khona igazi ngizakwedlula. Ngamafitshane-ke iPhasika eselikhomba ukuthi ukukhululwa ekugqilazweni kuka-Israyeli kuyakhomba njalo ukufakazela ukuthi umuntu uyamdinga umsindisi. Umuntu uyadinga ukuthi kube leyinto efa esigabeni sakhe ukuthi yena ahlengeke asindise. Igazi leliyana lalisehlukanisa njalo phakathi kuka-Israyeli namaGibhithe. U-Israyeli wayebonakala ngokuthi emizini yakhe kulegazi, kwamaGibhithe kungekho. Nangokufundisa u-Israyeli amandla kaNkulunkulu ngokwahlulela izifo, waphakamisa u-Israyeli njengowakhe phambi kwezizwe, phakazela ukuthembeka kukaNkulunkulu ngezithembiso zakhe ukuthi wayephengeza kuya ngibuye emva kweminyaka engamakhulu amane leminyaka ethile ngibuye ngizolikhulula. Ngokuthi uNkulunkulu wayezikhethela abantu bakhe abahlengayo ebugqileni abehlukanise. Kuseze kunjalo-ke yafika indlosi ebusuku afa amazibulo, asefile amazibulo kunakala uFaro esegijima phakathi kobusuku esiyabiza uMosi lo-Aroni.
Lo ngumfundisi Glenn Ncube okubandla le-Brethren in Christ Church. Besiqoxa laye ekoBulawayo, njalo sizaqhubeka ngodaba lolu kusasa. Induna yesigaba seGwanda ithi uhulumende kumele amise zonke inhlelo abhekane lendlala eyesabekayo elakho kubulala abantu. Induna uMathema uthi akubonakali kahle okwenziwa nguhulumende othembisa ukuthi akulamuntu ozabulawa indlala eZimbabwe lonyaka. Ake sizoyikhuluma ngendlala le ebangelwa yikungani kuhle kwezulu.
Ophila kuhle ngumuntu owazakalayo ukuthi ulenkomo ekhaya lakhe. Kwakhathesi idlelo libi kakhulu, isimo samanzi sibi kakhulu, inkomo zisesengcono nxa uzikhangile ngamehlo, ziyagcwala amehlo, kodwa siyakwazi ukuthi zizawohloka ngensuku ezingangaki ikusukisela namhlanje. Zizacaka inkomo, bazathatha mahhala laba abalemali, kodwa-ke abantu bakithi ngendlela abayiyo ngakhona kufunakala ukudla komuntu, kufunakala lokudla kwenkomo. Ngabe yimi uhulumende kumbe yimi ngisiphathamandla, ngabe ngimisa wonke ama-projects wonke ayelizwe leli, kukhangelwe ukudla, kukhangelwe lamanzi. Yizo izinto ezimqoka ngami nxa ngijulisa umqondo wami, ngoba yizinto okufanele zilamulele abantu ngalesi sikhathi esiphila phakathi kwazo. Lokho okunye, yebo, siyabe sifuna ukuthi zihambe ezi-water project, sifuna ukulungisa imigwaqo lani, kodwa okwakhathesi into emqoka yokuthi abantu sibone ukuthi bonke abantu bayazuza ukudla. And ngikhangelela ukuthi uhulumende kadeclare or upresident kadeclare ukuthi wayine state of disaster. We are likely to have a famine elizweni leli if we are not careful. Abantu bazakufa, kuzakufa inkomo, kufela abantu, njalo imisebenzi eminingi izakuma, ngoba abantwana labo they will go hungry. Ama-feeding programs la ezikolo sikhangelele ukuthi avuselelwe, kodwa kungabi i-feeding program leyana ukuthi abantwana bazaphiwa impuphu kuphela, lokho kwakusenzakala ngalezani suku. Sikhangelele ukuthi nxa kungama-feeding programs abe lobuntu phakathi, abe ku-African setting, ngoba ku-African setting siyakwazi sonke ukuthi nxa umuntu efika kumbe evakatshele bani, into engimqokayo ukuthi umuntu umtshebisa ngani. So asikhalele ukuthi kungangcono kube le ndumba kumbe kube la ma-chunks ale cooking oil le amatamatisi ukwenzela ukuthi abantu badle baphile, ngoba isimo lesi esiyakiso sizima kakhulu. Nxa mkhangela intengo yenkomo, inkomo ngani sebezithathela nje mahhala, ukuthi inkomo ngoba inkomo zakithi kakhulu ngapha eMathabeleni South bezisinika ama-700-800 kusiya ngokuthi iweye okungakanani, but ngokuya kwesimo lesi esikiso, hhayi, inkomo sebezithathela mahhala. Babadube abantu abasoze bazathengisela ukuthi bangabi lezikhumba eziningi ekhaya, kodwa besicela ukuthi uhulumende asondele masinyane kuma-farmers abone ukuthi ukudla kuyalanda inkomo lapho ezikhona, amanzi ayalanda inkomo lapho ezikhona, kugejwa izibholane lokunye. Nxa kunganjebanga njalo utho ukuthi abantu abaningi abakithi bazaba lobuyanga kakhulu emandebeleni inxa ngikhangele indaba yenkomo.
Le yinduna yeGwanda uMathema besixoxa laye eseGwanda. Ziyangena kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Agence France Presse babika ukuba uthuli oluvela eSahara Desert lubambe nki kwele-Switzerland okwenza umkati ufiphale. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umongameli Volodymyr Zelensky usexotshe abacebisi bakhe abambalwa kulandela ukuhlaselwa kwele-Ukraine endaweni ezijiyeneyo ngele-Russia ukubhidlize izitishi zikagesi. Ele-Israel ibhomba ngamandla eGaza loba kulungiselelwa umhlangano omkhulu kusasa le-Hamas eGibhite wokumisa kancane impi yaqhamuka nyakenye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla ke sicoca lenyanga enkulu ubaba uDavid Mkhabenyana Ngwenya ukhona ngale ke uBulawayo sikhuluma khona ukuke okusanda kwenzakala ePhupu khona ngale esabona ke uMongameli Emmerson Mnangagwa lezi ziphathamandla zikahulumende abanye bechayiz logani abanye besenza konke lokuthi nje baphika balungilungisa indawo leyana sokuyi-National Museum. So ke sifuna ukuzwa ke esintwini ukuthi akuzili khonoko abakwenzayo nxa kuzila pho engageziswa njani ke sizoba bungwenya sawamukela kuhlelo Ngwenya baba.
Hayi ngiyakuzwa sibe ngiyabonga. Nxa kusenziwa njalo kuyiwa khona le ePhupu kule ndaba kufanele ukuthi iqale ihlaziwe babone ukuthi okuyikho okwenziwa yikuphi mandulo. Hathi ukugijimela khonale ukugijimela khonale kuyakwenza izinto ayisikho lokho mbona kulapha abayilahla khona abadala abasikhona izalukazi zisasekhona ungafundi kakusho ukuthi kabazi lito ngoba le yinto yamasiko kufanele yenziwe ngosiko usiko kalukhulumi kodwa luyachaya luyona nxa lusonakala usiko konakalela wonke umuntu ibona kuqondile khona ukuthi izakhiwo zakhiwe kwenziwe into kodwa-ke akwakhiwe ngendlela umuntu engazatsho ukuthi hhayi mina le mali ngizagijima ngenze ngoba ukugijima kuthiwa isiko ufika uzathiyalungisa kathi ngapho usuwonile
Ngwenya sokwenzakele phela pho akumelanga umuntu ageziswe khonapho ukuthi sebambe ithuna elingaso lakhe phela liliba labanikazi lelo
lokho vele kuqondile econtina umlando wamakhumalo pho osokhuluma namhla ukuthola imali ngubani ole mali ngiyolo mlomo ozwakalayo wena myanga awulalutho akulabhulela khatshana njengeshongololo yikho-ke kuyadingakala ukuthi bonabo abaye bakwenziwa njalo bageze bazuze ukuhlanjwa ngoba lithuzi phela lo muntu wafayo onakalelweyo ozakonakalelwa nguwe wena amabamba abaningi baya bengasekho wena ubusuthwala uhlupho ongalwaziyo ukuthi uzalugeza ungaphi
yes ingathi uhlupho lolu lulakho yini ukwenza umuntu aphambane kumbe umuntu abe njani
umuntu uyaphambana ngoba umoya ophansi laphana uyakubuza ukuthi kathi wena wambhilikica uvele ungubani usiko lwami lokwenza khona lokho uluthethe ngapho uhambisa njani yikho kuyadingakala ukuthi abenzi bento lezo ababambelayo mathuna kumbe ngamathambo kumbe ngenhlabathi kuyadingakala ukuthi abageziswe enxaye sikhuluma nje bakwenza kasikwazi kodwa angiphosela imibono njengomuntu omdala ukuthi hhayi into ehanjiswa ngendlela ihanjiswa ngendlela enje ngoba nle 89 years kadezineke kudala angisuye mntwana ugezwa kufanele ukuthi bageze
ye siyakuzwa baba Ngwenya bhala ngamaphitshane kolapho baba
umbono wami njengesiphuphuke silichegu ngibona yinto engathi ngijikijele ngayo ngilibonise ukwenzela ukuthi abantu abethu singaboni uzahamba la mathuzi wona nawo endlini yakho kube khona okuncane okuzaphambaniseka uswele ukuthi uzakuthini yikho engakutsho ukuthi singasahugwa yimali singasahugwa yokukhukhunyezwa ngento engekho ngiyabonga
ye siyambonga kakhulu lawo-ke ngamazwi kababa uDavid Mkhabenyana Ngwenya zincwadi kwezesintu njalo yinyanga enkulu khona ngale-ke kobulawayo ungadinelwa kusasa umuntu omdala sibonge kakhulu baba ye kwamanje sike sizwe ezokhololo lwesikristu silontukamela igomo
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamile Nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
siyahlangana bathandekayo benkosi ngaleli phasika lalonyaka lika-2024 singena kunkonzo yokuvuka kukajesu kwabafileyo esithemba ukubana ngendawo ngendawo laba abakhonzayo abebesezinkonzweni babe lethuba elihle bavuseleleka emoyeni ngoba yiyo indikimba yephasika ukuthi abantu bavuselelwe-ke emoyeni kuthi nxa iphasika lisedlula babe izidalwa ezintsha hathi bona bodwa kodwa babonakala ukuba izidalwa ezintsha lalapho abahlala ngakhona. Sizakubala ke encwadini kaLuka chapter 24, sizabala amavesi amabili. Sithi isihloko sendaba lapha encwadini kaLuka 24, uverse 1 to 2. Kufundeka kanje. Kepha ngosuku lokuqala lweviki kuntwela ngenzansi bafika ethuneni bephethe amakha ababewalungisile. Verse 2. Bafumana itshe ligiqiwe ethuneni. Zihloko zenkosi ezithandekileyo. Nansi indaba lapho. Indaba yePhasika yindaba yokubuyisana kwabantu loNkulunkulu ngemva kokubana indlela eziningi uNkulunkulu ayezenzile zokuthi abantu babuyisane laye sezingathi ziyasilela ngoba siyakhumbula uMosi waphakamisa inyoka wayibeka othini njengoba sike satsho ensukwini ezedluleyo ukusindisa lokusilisa labo ababelunyiwe. UNkulunkulu ke wasebona ke ukuthi nxa sekunjalo adinge enye indlela yokuthi abuyisane labantu ababe gcwele ukona begcwele izono. Sizwile ke ukuthi nampa abantu Jesu usefile ngolwesihlanu, namhlanje lusuku lwesithathu usevuka kwabafileyo. Kodwa isimanga nasi, ofileyo katholakali kakho ethuneni. Balungise konke abantu ikakhulu omama laba abavuke kuseni bethwele amakha anuka mnandi ukuthi isidumbu sikaJesu samukeleke kubo. Babeqondile ngobana kwakulisiko labo, kulisiko lethu ukubana izidumbu zalabo bethu abashiyileyo zingaze zonakala. Sibatshengise uthando ngokubafafaza ngemitshana ethize uzidumbu zabo zihlale zingonakalanga. Kodwa-ke lapha kuthiwa njengoba sisazi uJesu isidumbu sakhe sasingafakwanga emhlabathini, sasifakwe elitsheni. Kwavalwa ngenkalakatha yelitshe ukuthi kungaze kwaba khona okuzawonakala. Kodwa isimanga nanti litshe ligiqiwe yalisekho emnyango wethuna. Babezibuza ukuthi kambe ozasisusela lelo litshe ngubani. Kodwa bathe befika la makhabo lawo bafica ilitshe lisusiwe. Zinhlobo zenkosi ezithandekileyo, ukususwa kwelitshe kwakutshengisa ngisho khona ukuthi uJesu umntaka nkulunkulu akulanto engamvalela ingabe kungaphi. Nxa esefikile emntwini uyangena nje lelitshelele elivale inhliziyo yomuntu liyasuswa umuntu azizwe engcono ngaphakathi kwakhe. Ungabuza abakholayo abavela enkonzweni zePhasika bayakutshela bavuselekile ngobana uJesu akade belaye bebengamazi ubesibekelwe lilitshe. Ngoba bonke abantu bakufuna okuhle, abantu bafuna ukuxolelana, abantu bafuna ukubuyisana, abantu bafuna ukuthandana. UJesu khona ngaphakathi komuntu, yilowo lalowo muntu uyenelisa ukuthi uJesu amenzele kahle. IPhasika ngelokususa ilitshe, sithandane sibone ngendlela esisa emazulwini. Asikhulekeni Baba Thixo, sicela ususe amatshe asezinhliziyweni zethu siwubone siwuzwisise. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Siyabonga kakhulu Ntungameli Khomo. Sike sizwe uDaboka Ncube esithulela uhlelo lwezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha, igama lami nguTaboka Ncube. Namuhla sixoxa lomnumzana Thondeka eMaphosa owahlala iminyaka elithumi lanhlano elawulwa izidakamizwa. UThondeka endawonye loyise usikhwica mfundo Norman Maphosa sebebhale ugwalo lokulwisana lezidakamizwa olulesihloko esithi War on Drugs.
Kwalo esilubhalileyo lolu nelempi yethu lezidakamizwa ama-drugs, the title logwalo lwakhona is War on Drugs. So ugwalo lolu lufocusa on impilo yami nekababa wami while I was kuma-drugs, before I was in drugs, ngisesengimncane kakhulu. up to a youth that is everything. It is a kuluma dani inside the drugs, and at the end of the book, the kuluma ngokuphuma kwami ezinto ezidlangayo.
Ugwalo lolu lwalotshwa mbani?
Ugwalo lolu lwalotshwa yimi kanye 29 lo Professor Norman Maphosa.
Lathi liloba lolu gwalo lalikhayelele ukuthi lube lubalwa ngabantu abanjani?
Ugwalo lolu lubhale ukuthi lubalwe ngabantu bonke from all walks of life, from the youth right up to adulthood. Salibhala ngendlela elula sibili ukuzwisisa, and lube ndaba real life stories that are in the ezikwanisekusetshenziswa by the young people right up to the elders. So lugwalo olukwanisa ukusebenziswa nabantu bonke, all ages through and through. It's very easy to read. Lubala kalula.
Ngamafitshane laphana Maphosa, yikuyini okumunyethwele lolu ulugwalo lolu?
Ngifisa ngalo lubala ku chapter 2 kule life history. Ikhuluma itshela abantu ukuthi what and how did Ntombi grow up. Sile ku chapter 5 the Zipa shenanigans. Lapha uTendelayo wayesenza izinto sibili ezingakhulumiyo lapha. We can't speak of the untold events that happened. Kule documentation futhi ekaTendelayo ezishanyele izihlahla zembanje endlini. We also have gotten superpowers kugwalo lolu. Yize indlela ezasetshenziswa uTendelayo ukuthi aphume ukuzidakamizwa.
Yikuyini okwenza ukuthi uTendelayo lo Professor Maphosa behlezi bathi asibhale lolu gwalo?
Sabona ukuthi every time sesisuke endaweni, we wanted to leave something esalayo labantu ukuthi bakwanise ukufunda. While we're teaching lapho sifundisa khona, asingeke sakhuluma indaba yonke ngoba isikhathi asinene. So ugwalo lolu yilo esiluhamba lalo. Sifundisa abantu, sitshela abantu ngendaba yethu. This is for a lasting impression. Ibhuku lisala long after mina noProfessor Maphosa sesifikile endaweni.
Sikhangela nje eZimbabwe laphana, ziningi na ingwalo ezitholakalayo ezikhuluma ngodaba lwezidakamizwa?
Izigwalo zitholakala zikhona, kodwa ugwalo olukhuluma kumbe ukuxoxa nge-life experience yomuntu owangena kiwo kubekize izidakamizwa, hhayi ugwalo olunjengalolo angizake ngilubone khathesi. Angaba khona, kodwa mina leli elile-lived experience eyomntwana lobaba dinga me and uProfessor Norman Maphosa bonke bebuya kanye bebhala, hhayi mbona yilo olokuqala ugwalo lolo.
Abantu nxa befuna ukuthenga bangaluthola ngaphi ugwalo lolo?
Ugwalo lolo bangaluthola ku-60 Baines Avenue, i-60 Baines Avenue that Dr. Farah Moyama's dental surgery, kumbe at the same doctor's surgery eBorodale. Nxa befuna futhi ukuplace ama-orders bakwanisa ukungifonela +263 776 837 088. Ngizaphinda futhi +263 776 837 088.
Ngusigaba sabatsha namhla besixoxa lomnumzana Ntombi Maphosa owahlala iminyaka elitshumi lanhlanu elawulwa izidakamizwa. UTendelayo endawonye loyise uSkhucamfundo Norman Maphosa sebebhale ugwalo lokulwisana lezidakamizwa olulesihloko esithi War on Drugs. Asihlanganeni njalo ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uDaboka Ncube.
Ye, siyabonga kakhulu Daboka Ncube, ungatunela kusasa. Kwezemidlalo intatheli yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumelo yemidlalo edlalweni namuhla kwisigaba seCasilaga Premier League.
Iqembu elingene lonyaka kwisigaba seCasilaga Premier Soccer League le-Arnel linqotshwe okokuqala selokhu liqale ukudlala kwisigaba saphezulu lapho litshaywa nge-3-1 ngeleCapes United emdlalweni obusenkundleni yeRuvaro. Abahlohlele iqembu leCapes United nguLord Chiunga, yena olithayele emambuleni kabili, kanye noRalph Kaundera, kuthi ele-Arnel lona lihlohlelwe nguBrian Darabaza. Phambilini kwemidlalo yanamhlanje iqembu le-Arnel belibe nguJikile Bhanqa kwimidlalo emithathu ebeseliyidlale kwisigaba saphezulu. okutsho ukuba lile miklomelo emithathu. Iqembu le-KF lona selile miklomelo yesithupha ngemva kokunqoba kwalo eli-RNL namhlanje. Elinye iqembu lalo elingene lonyaka kusigaba saphezulu eli-Tegudu Pirates linqobe okwakuqala selokhu liqale ukudlala ku-PSL ngemva kokutshaya le-Green Fuel nge-1 kanyanga se-Baobab. Ohlohlele iqembu le-Tegudu Pirates ngu-Russell Chifura, njalo impumela le ijiyele eli qembu lile miklomelo emine ngemva kwemidlalo emine. Umdlalo obuphakathi kwe-Chicken Inn ne-ZPC Kariba uphele zingutshikilobhanqa 0-0 enkundleni eluveve. Imidlalo ye-PSL iqhubekela phambili kusasa ngomvulo, lapho iqembu le-Rental lizemukela khona le-FC Platinum ngaseRufaro. Iqembu le-Tail 1 lizadibana lele-Highlanders ngaseBata. I-Simba Bora izancikilana le-Wange ngaseWatanai. I-Bulawayo Chiefs izadlala le-Yada eluveve. I-Ingezi Platinum Stars izatshana le-Mangika Diamonds ngaseBaobab, ukuthi iqembu le-Bikita Minerals lizadibana lele-Dynamos ngaseSakuva. Imele Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Kusenjalo owayengumdlali wenguqu u-Edward Unizarira uthi ukuvuselela kwendawo zabasakhulayo koBulawayo kungaphungula ukuganga kwabatsha. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
U-Unizarira uthi ukuphatheka kwezemidlalo kuyakha abasakhulayo, njalo isifiso sakhe ukuba ngabe amaklabhu bona abakhulele kuwo ayavuselelwa emalokitshini.
Isport makes you ukuthi ungawoni. Isport siyakwenza ukuhambe impilo yakho phambili. Ngakutshengisa u-Willard Khumalo noRambo labantu bakhulele ezandleni zethu. Babengawona abafana labana babekuya betrain ekuseni ngo-6 when the chair rode the gigi. But khathesi amaklabhu avaliwe. Umcela umeya wethu avulela abantwana laba amaklabhu. Sinamaklabhu amaningi khathesi. We need these kids ukuthi they must enjoy impilo yabo. So bengala into yokwenza bayenza. Bangena kuma-drugs. Isitemu yabo bekuye club laphana. Bengafensi club leyo yabona abantwana labana bethine bephakathi.
Unizarira ukhulele eMzilikazi, njalo uqale ukudlala umdlalo wenguqu eMzilikazi Youth Center. Uthi udlale indima enkulu ekutheni umfowabo uJethro Jemmy Unizarira osanda kuphiwa umsebenzi wokuba umqondisi wabaqeqetshi kwinhlanganiso yeZimbabwe Football Association angene emdlalweni wenguqu.
Mina ngakhuluma abafana abaningi khona bawora even umndawo wamuJemmy lo. Esongithidiwe ezifo kazange alidlala ibhola but wagcine selidlala because while asinga wakhula waqasa ukugijima nami ngigijimisa ekuseni wake up in the morning sigijime senze so waqasa ukudlala ibhola wasecine sekuyuzimbabwe sens.
Unizarira udlale kuqembu labatsha ele-Highlanders Juniors kodwa uchiye ngoba esedinga umsebenzi.
Uma-juniors yayo beyinda-under 12, 14, 16, 18 ngawina ama-trophies amaningi. Under ama-Kendrick Banda ngasengisuka lapha ngisiyanga ku-Lobos FC. Nokwakulama-team ebhafa laphana. Ungebhola wawuhamba usiyadlala khona ngayo. Sutiba la uthole umsebenzi. Ngathi sisuka lapho manje ngasesiya ku-Lobos.
Emva kokudlalela iqembu le-Lobos, uBunizarira udlalele amaqembu abalisayele Eastlands, ele-Olympics kanye lele-Triangle.
Siku-Eastlands, ngadlala Cosmos no-Tito Parkade. Sasiku-Olympics. Kwakunokubheri uMike Mhlanga, the late Mike Mhlanga wangikulu wayesenze i-Air Force, Ben Makazangi, uFilimon Tangarembwa, nabayezange ngadlala labo ngesikhathi sabo ngizadlala.
Unizarira osele minyaka engama-60 lesithupha yokuzalwa 66 ulokhu ehlala eMzilikazi, njalo uphila ngokuthwalela abantu impahla ngenqola eyaziwa kakhulu ngokuthi yi-Scania. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Singagqiba uhlelo lamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele bananze ikhefu lephasika namhla kulosuku lokuvuka kukaJesu. Induna yesigaba seGwanda ithi uhulumende kumele amise zonke inhlelo abhekane le ndlala esabekayo elakho ukubulala abantu. Inyanga lodumo ithi kabageziswe bonke ebabamba isakhiwo sephupho bengelamvumo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje oluvalelisayo ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.